Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Kanjani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
elapho uyafika tiyena hayi kwayokuthatha amadamu ndangaka ngiphakazi okundi wasusenzana amapholisa wayewakhontrola wayekhontrola la majele wahambisa bani ekhoti batholisiswa bani ngaleyo ndaba akayesi uze ukuthi uzathini kambe ngale ndaba.
Okengulwe embusweni nyakenye umnumzana Robert Mugabe uzamiswa edalele parliamente namuhla esipha ubufakazi phezu kokuntshontshwa kwemali yamadayimana emarange engena ku-$15 billion.
Laba bantu obabona ngendlela abangakuzwanga uzwanga ngakhona ubonisa indlela yena ushamisa ngakhona. IBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zikwandelezweni. Umhluleli ukuhlonipha lo mfana, yonke into ayifunayo nayifisayo empilweni yakhe akazi ukuyithola ngendlela abhiheva ngakhona.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selisole abasekeli be-MDC kamnumzana Nelson Chamisa ngokuthuka uMakhuphe enkantolo izolo besithi ulikhikhitha. Sixoxa lengcwethi ngelakusasa lelunga le-G40 ebeliphephele kwele-South Africa umnumzana Sevia Kasukuwere yena ophenduke eZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umnumzana Robert Gabriel Mugabe ukhangelelwe ukumiswa phambi kwedale leparlamente namuhla esipha ubufakazi phezu kokuntshontshwa kwamadayimana emarange afika kumabhiliyoni alitshumi lanhlanu i-$15 billion. Umgabe unqolongwe yikomiti yedale leli ebona ngezenjiwayo. Umgabe nguye owazisa uZulu ngobuhuquluzi lobu engakahluthunelwa intambo zombuso libutho ngolwezi nyakenye. Kepha isimanga ikuthi akekho ngitsho loyedwa owabotshwayo. Umgcinisihlalo wekomiti yedale ebize umgabe umnumzana Themba Mliswa ufakazelela umsakazo ngokuza kukaMgabe eParliamente. Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube ukuthi ingaba ikhona yini imfihlo uMgabe alakho ukuyiveza ngalolu daba.
Ngicabanga ukuthi siza kuzwa amahlaya nje nxa ngabe ezabe efike khona ngabe eParliamente, ngoba phela singakhohlwa ukuthi nguye owayevele engu-president welizwe. Ngabe elobufakazi bokunyamalala kwama-diamond wenzani ngakho, yinto eqakathekileyo ukuthi bayizwe kuye, ngoba phela ngeke abuye afika athi yena hayi kwayokuthatha ama-diamond angaka ngobufakazi obundi wasusenzana amapholisa wayewakhontrola wayekhontrola la majele wahambisa bani ekhoti kwatholisiswa bani ngaleyo ndaba akaye siyekuzwa ukuthi uzathini kambe ngale ndaba.
Nxa kuyikuthi impela uyabaza abantu abantshontsha limali njalo bekuhulumende kumbe bekucele likababa uMnangagwa, singabona yini ebaqamba ngamagama, ngoba siyazi ungumuntu othukutheleyo ngenxa yokugenqulwa embusweni?
Ye, ukubaqamba ngabaqamba ngamagama umbuzo yikuthi abantu bazayikholwa yini leyo nto, ngoba phela nxa wayekwazi angithi ngengasho ukuthi nxa wabakwazi lokho ngesikhathi engumongameli welizwe wenzani ngakho. Nxa ngabe ngabuya namhlanje ngikhona baqamba abantu bazacabanga ukuthi ufuthelene njengoba usitsho njengomuntu walahlekelwa yibukhosi ayelabo, kanti kube wayebabophe ngalesiya sikhathi esengumuntu ophethe izintambo njengomongameli abantu babezayikholwa leyo nto. Kodwa kakukhulumeke kusiya ngokuthi wethula ubufakazi obungakanani obungenza ukuthi kulandelelwe leyo ndaba ize iphumele egcekeni. Sesingabona-ke kuthathwa izinqumo ezinkulu uNkulunkulu nayo yabe kuvezile kwacaca ukuthi ubani wayithatha imali wayisendaweni enje ilandeleke mhlambe kungasizakala ilizwe kanjalo kodwa akangiboni ukuthi angabe iphetheni okutsha ngemva kweminyaka yonke le esesihlalweni
ilona loludaba ubona luphela njani Ncube sizabona yini bekhona ababotshwayo besiyapika mpela kumbe abazamiswa phambi kwemithetho ndaba phezu kokunyamalala kwalimali
angiboni ukuthi ukhona umuntu ozadwelisiswa ngale ndaba ngibona nje iyaphela nje ibe ngiyokukhampena ibe ngiyokuxoxa ibe ngiyokulwisana phakathi kwama-faction ahlukahlukeneyo ama-political parties ahlukahlukeneyo mhlawumbe ikakhulu uZANU-PF ngoba phela yiyo eyayibusa angiboni kusiba lo muntu ongaya esitokisini ngalokho kwakucaci kimi ukuthi kungenzeka khona lokho ngakungazange kwenzeka ngaleso sikhathi kusenzakala lobo busela namhlanjena ubufakazi bakhona buyabe sobabulawa izinto eziningi ezazingasetshenziswa ukuthi umuntu aye esitokisini ngazo azisekho
ukhona ukwala ukukhuluma singambona yini esala ukukhuluma uMgabe kumbe kuyini okungenzeka lubana ethi wathatha lelo nyathelo
esala ukukhuluma akulanto engenziwa ukuthi bamfosele kangako njengomuntu okhulileyo njeyana angiboni besithi kunawoza ngenkani i-contempt of parliament mhlawumbe nxa engazanga ukuthi azayethonisiswa ekhoti kumbe athonisiswe yiphalamende bemfosela bemphoqelela ukuthi kaye kuyaba yinto nje yokuthi walile kuphelele khona lapha akulanto abangayenza engako ngaphandle kokuthi babalise nje lokhu lalokhuyana akulanto ezakwenziwa njengoba ngisho
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe icele le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe selisole kakhulu abasekeli be-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngokuthuka lokuhlambaza uMakhuphe besithi ulikikitha. Abasekeli bakamnumzana Chamisa bathe bephuma emthethwandaba we-Supreme Court eHarare izolo lapho obekuthethwa khona udaba lokubangisana ibizo le-MDCT phakathi kwamacele omabili bayiqhunza ingoma ethethisa uMakhuphe phambi kwakhe. Umsekeli wesikhulumeli sebandla likaMakhuphe umnumzana Khaliphani Phugeni uthi lokhu akubamangalisi ngoba icele likaChamisa ligcwele izikliwi ezingelambeko.
UChamisa all along bengimbiza ubaba uChamisa kodwa ngisakwazi ukuqhubeka ngimbiza ubaba uChamisa. I think umhlaba wonke uyabona ukuthi umfana lo and ngokuqala ukuthi ngize ngimbiza ngokuthi umfana lo ukuthi lento ayifunayo ayimfanelanga at all. Ma uzobusa kumele ukuthi ubuse ngobuqotho nangokuhlonipha nangokuba lobuntu yabo. Manje kuyabonakala ukuthi lo mfana ubuntu akanawo. Kulalokho kuthiwa ngesilungu show me your friends I'll tell you your character or birth of the same feathers flock together. So laba bantu obabona ngendlela abangakudlwangudlwangu ngakhona kubonisa indlela yena uChamisa ngakhona. Ungakhohlwa ukuthi benginaye ku-National Executive kababuthwa ngirayi, benginaye ku-Cabinet kababuthwa ngirayi. So ngikhuluma ngomuntu engimaziyo. Bengithi maybe usekhulile, bengithi maybe usenobuntu, bengithi maybe sebembizela eceleni bamfundisa ukuthi hayi mawufuna ukuphatha mfana kuphathwa kanje kanti. Kodwa hayi ngiyamyangekela ngokuthi uNkulunkulu ngazi ukubheka eceleni iBhayibheli lithi hlonipha uyihlo lonyoko ukuze insuku zakho zikwandelezweni kumhlulile ukuhlonipha lo mfana yonke into ayifunayo nayifisayo empilweni yakhe akazi ukuyithola ngendlela abhiyeva ngakhona and wacabanga ukuthi labana abantu bayakwenza nje lokho bakwenza ngoba bethunywe nguyena nguye obathumile ukuthi bayenze le nto
kodwa abanye emnumzana Phugeni bengathi kayisuye uChamisa obehlabela inhlamba le ngabasekeli bakhe njalo mhlawumbe kayisuye obathumileyo
uMgabe njengoba besingamfuni nje sithi siyatshaywa siyabulawa siyahlukunyezwa wakwakwenza nini lokhu uMgabe wayehlele ofisini kodwa ethumela abantu bakhe ukuthi bayenzele ezi zinto so ngeke abantu bethi besenza izinto ngegama likaChamisa uChamisa besesithi yena hayi yena kahlangene lakho ngabantu bakhe kusukela ngonyaka opheleleyo 5 November bethunyelwe ukuzotshaya umama uKhuphe uba kuthiwa ngibayisaphila kwasuka kwabonakala ebhuwe era kwaso basuka baza kwaBulawayo bezophosa ngamathi ngabantu bakhe bonke la abazenza lezi zinto. So akakwazi ukuthethi yena azigeze ethi mina angihlangene nakho lokho. Otherwise if that's the case then umcala kaMgabeli kuphi?
Ukukhona yini okungalisuthisa elingathanda ukubona kusenziwa nguChamisa kubasekeli bakhe ekade bekhuluma inhlamba enje?
UChamisa isikliwi ngesilungu sikubiza sithi imposter. That boy imposter nje ufana nomntwana ophiwe ama dangerous weapons ukuthi adlale ngawo. Mawa ungathatha ingane nje uyinikeze isibhamu singafa sonke siphele. Into eyenzakala kuChamisa akazi nento ayifuna akazi nokuthi kubusa yini. Mawuzosukela uthethise umuntu ongumama umuntu omdala ngangomama ukhuphe ungazi nokuthi umthethiselana. Angithi indaba yabayithethe bayihambise court. Umama ukhuphe usekhothi ukuyazi defend ngoba engumuntu obeliever entweni zomthetho nokuthi umthetho usebenza kanjani. Yibo futhi asebemthethisa bebeyisaphi ukuthi ecourt if bengabelieve ukuthi umuntu ohanjiswe ecourt kumele akwazi ukuthi athoniswe noma afike akhulume indaba yakhe ecourt ilalele indaba yabo ilalele neyethu indaba. Thina njengecembu akukho okukhulu esikubhekele kuChamisa kumhlulile lokho kuyinto.
Umnumzana Khalipani Phugeni ngumsekeli wesikhulumeli secele leMDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe. Sixhume njalo isikhulumeli seMDCT kamnumzana Chamisa uNkosazana Tabitha Khumalo, yena othi bayalisola kakhulu ihlazo elenziwe ngabasekeli bebandla labo.
Udaba ongitshela lona liyadida ingqondo njalo liyesabisa ukuthi singathi singabantwana balizwe linye sifikisane esigabeni esinjani. Mina ngendlela engazi ngayo yimpi ngeyokuthi lanxa ngiphambanisene awo okunganayo ngingeke ngakuhlambaza ngize ngifike esigabeni esingako. Ngizathatha leli thuba ukuthi ngithi abalandeli be-travels ekhonokho hhayi akulunganga sikithi njalo kuzamele udinge icebo sibone ukuthi kulungiswa kuthiweni ngoba ukumhlambaza kakutho ukuthi sono ukuthi wakhetha ukuthi aphikisane nabanye. So kakumelanga sihlambazane, kumele sikhulume udaba silandela ubufakazi obukhona njalo nxa ubufakazi asisebenzisele ubufakazi ukuthi simele ingxenye esiyabe simimela hhayi ukuthi ahlambaze. Ngethemba ukuthi njengebandla le-MDC sizacela ukuqondisa ukuthi singakade behlabela besitho njalo kakulamuntu. Ngilesintini ukuthi insambe ezinjalo emuntwini lanxa kade kendela yasuka kazilunganga ngibandla lethu kalivumelani lezinto ezinjalo ukuhlambaza ukuthi abantu thina sivuleka sivumelani lakho. Njalo sikhuthaza abalandeli bethu ukuthi babe lesiningi ebantwini langaba abangaboni umbono obonayo.
Bathi abakamakhophe isehlakalo lesi siveza sobala ukuthi lilibandla lodlakela.
Hayi ngathi lesikhonjalo kwakuseyikho. Kumele sibazi ukuthi emabandleni lapha kunabantu abatsemuyo abanomcabanga utsemuyo. Kakulula ukuthi sikwanelise ukukhokhela ibandla elingaka kungatholakali abantu abangamasongandlebe. Kodwa kakutho ukuthi ihlekanyana labo nalaba abangamasongandlebe sekusithi bandla lonke ngamasongandlebe athi. Sivele indaba zokudlawudlawo zivuleka izikhulumo. Akunamuhla ubaba uhlalisa ixolisa kunesesanjalo ahlangana naso. Kambe basho ukuthi uxolisa kwethu sasibonge uxolisa yini. Kumele sizwisise ukuthi umuntu yena vilema umsebenza kuvele umuntu uyahlupha. Kodwa kuqakathekile ukuthi kathi sifundeni ukuthi kanti sivele sivela ngayo. Ngoba ukuthi umuntu azafika egabeni esinjalo yindlela esisebenza ngayo njengabamabandla. Ngifundisa uzulu ukuthi ububi burayithi ubuhle kaburayithi. So hayi lapho ngamvumelani nabo sibili kodwa ngathi ngivumelana nabo khona ukuthi isehlakalo lesi hayi kathi mnandi kathi linganga kathi sihle njalo asinabuntu.
UNkosazana Thabitha Khumalo isikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Hoy ngomunye wengqungquthela zecele lezanu PF LG40 ngesikhathi sikamgabe umnumzana Sevia Kasukuwere yena ophenduke eZimbabwe izolo uthi okwamanje akalasifiso sokuphatheka kwezombusazwe. UKasukuwere ubephephele kwele South Africa lapho abalekela khona nyakenye kulandela ukuhluthunelwa kukamgabe intambo zombuso libutho. Ngensuku zakhe uKasukuwere wayisiphethe esidukwini impela enguye owayebona ngokuqhutshwa kwenhlelo zezanu PF. Wabaleka elizweni kanye lomnumzana Jonathan Moyo, lomnumzana Patrick Njiwawo bona ababikwa bephephele kwele Kenya. Ekuhluthuneni umbuso, ibutho latshela uZulu weZimbabwe ukuthi lalifuna ukubopha izikliwi ezazihanqe umgabe zihuquluza umnotho welizwe. Umnumzana Kasukuwere umoyo kanye loJiwawo ngabanye babantu laba abachazwa njengezikliwi libutho. Njengoba esephendukile uKasukuwere umbuzo omkhulu ngothi ulakho ukubotshwa na njengabanye ababekucele leG40 abagoqela umnumzana Ignatius Chombo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Innocent Babathi Ncube.
Ijaha leli elithiwa kona ngokasukuwere ukuphenduka kwalo sifanele sikukhangele ngeliso lokuthi amajaha lawa asuka kuZanu PF abenelisi ukuphila phandle kwebandla labo, yikho kuthiwa khona kuyabanda ngaphandle kweZanu PF. Ngamajaha ajayele impilo yomuntu ofontofo, yikho ke ubona ukuthi khona ugcine sesithi usephenduka. Ikakhulu ungakhangela ukuthi khona amaphepha nayo bebhala nje ukuthi kule nkulumo ekade senziwa phakathi kwakhe lalaba ababusayo khathesi, ukubuya kwakhe kunuka santungu mana ukuthi ngumuntu othenjiswe olunye ulutho ukuthi bazamxeka loba bazamenza nje ukuthi angani uZulu abone ukuthi uyahlukunyezwa, kodwa yena emele abe khona la ukuze adunge into leyi eye NPF. Ngoba ngibona ngani ngingathi ngimzamo yalabo ababusayo ukuthi baphambanise iNPF, ngoba ngokubona kwami bekuzaphambanisa amacebo abo awezombusazwe sisiya kukhetho. Ngamafishane ngingathi ukubuya kwakhe kutshengisa ukuthi kukhona okuchaya amanzi njalo kukhona akuthenjisiweyo, kodwa singathi sizoyicela ivuthiwe.
Singabona ebotshwa yini uKasukuwere njengoba ebikwa engesinye sezikliwi ezazigombolozele umgabe?
Ukubotshwa, yebo engabotshwa, kodwa mina ngibona ukuthi uzabotshwa. Anti siyakwazi njalo ukuthi kona uChombo bamthatha bathi hayi ngumhuquluzi wezomnotho uzabotshwa. Kathesi indaba kaChombo siyibona isingani isidedile. Bonke laba bantu ababotshwayo ikingathi lo mongameli umnumzana Emerson Ndambuzo Mnangagwa uphume esithi yena hayi kathembi ke laba abakhangela ngezokuhuquluzwa komnotho, usethethe abanye amagqwetha ke ukuthi awafake ofisini yakhe akamongameli ukuthi bayenzele umsebenzi. Kodwa ke kusho ukuthi indlela okuphathwa ngayo ukuhlolisiswa kwalaba izephulamthetho kwezokuhuquluzwa komnotho akukhwabithisi, yikho okunginika igunya lokuthi lundoda ukubuya kwakhe hayi kalandanga ukuzabotshwa. Sike sabala iphephandaba eleStandard ukuthi lundoda kwathiswa kukhala imbobho ngelanga lamhla ka 15 November. UGrace Mgabe waseletha izimota yena wahle wathatha imota wachiya abantwa bakhe belo Jonathan. Kutsho ukuthi indoda eligwala ebingasoze ibuye uma ingathenjiswanga ukuthi khona kulendlela angasinda ngayo kuleyi engqaba ngxoza yakhe eyokuphuma ebhuntshuka elizweni.
Ukuphenduka kwakhe sokungenza yini umnumzana Jonathan Moyo lo umnumzana Patrick Juwawo labo baphenduke ekhaya
usikhwica mfundo moyo lo Juwawo ukuphenduka kwabo ngibona ngane kusakhatshana ngoba okokuqala umoyo siyakwazi indlela aphatha ngayo umnanga kwangesikhathi umgabe ephethe wayethatha izinto angena kupolitiboro akhulume akufunayo hayi ngibona ngani usikhwica mfundo hayi wadiliza ama bridge yikho ngibona ngani kuphenduka kwake kusakhatshana ngoba angimboni ezenelisa ukuthi ahlanganise amehlo lomnanga kwakho ngibona ngani kuzima kubucayi ukuthi khona abuye ngaleyo ndlela okwesibili bamthile njalo uprof ngendaba ze corruption ukuhuquza kwemali kungabe kuyizinto nje ezokumninda kodwa ke sengathi kwezombusazwe izinto zokunindwa lazo ziyanika abantu abalwa lawe ithuba elokuthi bakuphoxe yikho ngibona ngani kasoza phendula
umnumzana Innocent Babatsi Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane Kulamalunga eMDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube asephume kuleli bandla ayangena kubandla lezaphu esithi asola indlela ibandla leli elikhethe ngayo abazancintisa kukhetho. Acothoze njalo inkokheli yeMDC Alliance. Kubika intatheli zindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
IZimbabwe iphakathi kwamalungiselelo okhetho njalo amabandla ahlukeneyo asephetha ukhetho olwama primary. IMDC ekhokhelwa nguNcube layo isiyazise ngamalunga azayimela kukhetho lwedale lephalamende lakuma council kodwa kulokukhonona kwamalunga ethi awasuthiseki ngendlela labo bantu abakhethwe ngayo. Ukansila Ernest Ndlovu ka Ward 2 eGwambe eBulilima East ngomunye wabazise ukuthi sebesehlukana le MDC kaNcube.
Akumele izinyawo sonke sibuyelele ephakeni ka Joshua Komo Mkhabo sivuse imezinyawo. Kume kukhona okuzaba kungathi kuyasihlupha izikray khona izabona umsiyenza. Asivukeni simeni ngezinyawo. Kulosisele singoma siyabalandela. Abone ngokusukugida kuphela singabazuki. Ngokuchawa ngubani.
Okhangelele ukumela izaphu kuWard 21 eBulilima East umnumzana Wilson Nkobi uthi usebone kungcono ukubuyela kuzaphu.
Ngiyisisa abantu basekuthisho njani ekhaya. Yilo lichonela kudlawabela amadeni. Masa kunzima ukuyanisa abantu. Nasho nazalwa khona. Sikwazi ukubusa ilizwe.
Umqoqi wenhlelo kuzaphu umnumzana Ndodana Moyo uthi bayabamukela ngezandla zombili njalo bakhangelele ukusebenza labo kuhle.
Silabantu abaningi kakhulu abasukileyo kulezi insuku abakuma structures bagoqela lama sitting councillors ikakhulu asuka eBulilima constituency. Ngabe sitho bona bathi kabala confidence kujahaleli elincinyane kulandela inkulumo zalo indlela abeka ngayo bathi babona ngathi basadlala kusasekhatshana okuya khona yikho bekhumbula ukuphenduka ebandleni lidala elezapho okunye njalo ikakhulu bathi basola indlela okukhethwe ngayo ama candidates bathi ama candidates akhona khathesi aya impozwa okungahambelani lezinqumo zalelo bandla abalibumba bebonke.
Umsekeli wesikhulumeli seMDC kaNcube umnumzana Mbuso Siso uveze ukungazilutho ngenyathela eselithethwe ngamanye amalunga ebandla lakhe ethi bazathatha inyathela eliqinileyo lokwenza isimemezelo ngemva kokwenza ucwayisiso ngoba bebengakatholi imibiko ebazisa ukuba amanye amalunga abo aseyamela ibandla lezaphu. Ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho kanye lokungasuthiseki kokukhethwa kwenkokheli kukhetho lwama-primary amalunga amabandla ahlukeneyo ezweni sebetshiya amabandla abo besiya kwa kwamanye amabandla abanye becabanga ukuncintisa bezimele njengalokho okwenziwa ngowesifazana olodumo unkosazana Jesse Majome ukuthi abanye sebeqotshiwe kulandela ukuphikisana lenkokheli zabo ngoba bengavumelani lendlela ethethwe ngamabandla. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umeli weZimbabwe kwele Botswana umnumzana Thomas Mandigora izolo uphawule ngokusemthethweni imidlalo yeHaburon Global Games phansi kohlelo lokuzama ukufudumeza ubudlelwano phakathi kwezizalwane zakwele Botswana labukuza kubika uMartin Ngwenya.
Umnumzana Mandigora unxuse ukuzovula ukusemthethweni ukusungula kwemidlalo eHaburon Global Games emzameni yokukhuthaza ukubambana lokusebenzelana kwabantu ndawonye phakathi kwezizalwane zeBotswana kanye labokuza. Abaphuma lomqondo lo wokubamba imidlalo le bathi bananzelele ukuthi eleBotswana selibonwa njengelizwe elingemukeli kuhle abokuza njalo elingabathandiyo. Ophumela lomqondo umnumzana Kabo Ditlhaheng uthi eleBotswana likhanya lixotsha abantu bokuza njalo abanye bencitshwa ingwalo zokuhlala kumbe kusebenza elizweni amapermits, ngakho ngokubamba imidlalo le balethemba lokuthi lokhu kuzoguquka abantu bancibilike emaceleni nomabili akhanya engela kuthembana.
There is perception that Botswana had grown anti-foreigner or was friendly to foreigners. The media reported on deportations. There's a general perception, even among foreigners.
Kulokucabangela ukuthi eleBotswana alisathandi abokuza. Ngisho lamaphephandaba abika ngokuthi kulokuxotshwa kwabokuza. Ngakho ke kukhona umcabango ukuthi eleBotswana alibafuni abantu bokuza.
UMandigora ukwamukele ukubanjwa kwemidlalo phezu kodaba lobudlelwano phakathi kwabeBotswana labokuza esithi njalo kuzancedisa ukuhambisa umlayezo emkhuhlane engathelelwa nayo efana lemvukuzane kanye leyethukela. Umcabango wokubamba imidlalo ekhalo lokuqinisa ubudlelwano phakathi kwabeBotswana lamanye amazwe iyamukelwe ngabeZimbabwe abafana lomnumzana Dumi Ncube yena othi vele kunjalo iningi libona iBotswana inyonkoloza abokuza.
Kumele kutshintshe ngoba ukuncitshwa kwabantu ama-permits kanye lokuxotshwa kwabokuza kutshengisa ilizwe elingathandi abokuza. Ngakho le midlalo iqakathekile ukuzama ukupholisa izilonda njalo iqinise ubudlelwano phakathi kwabantu.
Imcimbi izaqala ngomdlalo wenduku yegalofu mhlazi ku-17 kuNcwabakazi, kukanti eminye imidlalo efana lebhola kanye leyokugijima izalandela mhla ka-27 Ncwabakazi edolobheni leHaburon. Umnumzana Mandigora nguye umgcinihlalo wenhlanganiso yabomeli bakwamanye amazwe eBotswana, u-Dean of the Diplomatic Corps. eleZimbabwe yilo elikhala njalo nje ngokuhlukuluza kwezizalwane zalo kweleBotswana. Abanye bethelwa imvubu ukuthi indaba bengena kulelizwe okungekho emthethweni. Kulonye udaba umnumzana Gift Ncube walahlekelwa izandla zombili ngemva kokudutshulwa ngowayemsebenzela isimo esibhekane labane abasebenza bengaphiwa umholo. Iofisi yeZimbabwe eHaburon ilokhu izama unceda uNcube labanye phezu kwesiphatho esithi kaqondanga kuzizalwane zeZimbabwe. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHaburon kweleBotswana.
Big Nazi begqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje ngidlala lengoma ngikhumbula uMampintsha ucelile ukuba na simthandazele iSouth Africa yonke uZulu wonke nje amthandazele ngoba izinto kazihambe kudle phakathi kwake lo babes sengathi bangabuya babuyelelane usiphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili umnumzana Robert Mugabe uzamiswa ephalamende lamhlanje esipha ubufakazi phezu kokuntshontshwa kwemali yamadayimana emarange efika ku-15 billion. Icele le-MDC elikhokhelwa unkosazana Thokozani Khuphe lisola abasekeli bakaChamisa ngokuthuka uMakhuphe ebesithi ulikikitha. Kwanele okwamanje asibeni sonke ntambama kweza kusihlwa ngu-7:30 olivalelisayo nguNtungamile Inkomo.